Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 26 enkwenkwezi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wecelele MDC team Mnumzana Nelson Chamisa utshela umhlangano weBed Bridge ukuthi abathi ozanqoba uzalelwa kuphiwa umbuso bayazikhohlisa.
EZimbabwe basoke bavume lelanga lingawa phansi lidliwe zinyoni kumbe lidliwe zinkukhu, ngani ngoba sizahlangana ngobuningi bethu ngobungithi bethu ngemihlobo yethu.
Umsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Terence Mkupe usexolisile ngokuziphatha kwakhe emphakathini, kodwa ukuxolisa kwakhe akucacanga. Namhlanje izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwelemelika ziphakathi komcimbi owenziwa kanye ngomnyaka oZim Expo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla eliphikisayo ele-MDCT umnumzana Nelson Chamisa uthi kazihluphi ngembiko yamalunga ebandla leZANU-PF ethi ibutho kalisoze livume ukuthi abuse, esithi amandla okubusa asuka kuZulu hatshi kubutho. UChamisa ukhulume la mazwi eseBridge embuthanweni wokukhankasela ukhetho. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Loba nje belithisa bheli kupha inhlanzi emanzini eBed Bridge akuzange kuvalele uZulu ukubuya ngobuningi ukuzolalela umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa enkundleni yedulubazimu ekhuluma labalandeli be-MDC Alliance abafika phose inkulungwane ezisithupha. UChamisa uthembike ukuthi ibutho alisoze livume busa ayimswelisi buthongo ngoba uZulu kunguye olamandla okukhetha lo amfunayo. Amalunga ezanu-PF abalisa umsekeli kamphathi intambo ezomnotho umnumzana Terence Mkupe kanye loJosia Hungwe babike phambilini ukuthi ibutho ngeke livume uChamisa ethatha umbuso. Kodwa uChamisa uthi ibutho leZimbabwe ngeke laphikisana lentando kaZulu. UChamisa uthi anganqoba ukukhetho uzathuthukisa iBed Bridge libe lidolobha elikhanya ukuthi lingcelelanele leSouth Africa. Usikhwica mfundi uWashman Ncube uthi indube esibhekane leZimbabwe sezifuna ukuthi zixazululwe ngabatsha abafana loChamisa.
Abantu abadala abayibo abavala iZimbabwe bathi Zimbabwe is open for business, kumele ivulwe ngabatsha abalombono yokulungisa impilo zenu.
Ilunga lebandla le-MDCT eBed Bridge njalo ezancintisa ukhetho lwamakhansila umnumzana Morgan Ncube uthi ubuningi babantu abaze emhlanganweni walamuhla kuveza ukuthi abantu balethemba lokuthi uChamisa uzaguqula impilo zabo.
Ilanga lanamhla ilanga elikhulu ebantwini beBed Bridge. Uyethekelwa nguPresident Nelson Chamisa leadership ye-MDC Alliance. Sithembe kuyo ngenxa yokuthi iZANU ehluleka namhla ubukhangile lobuningi babantu nabo kujuta abantu lo laba bayadubeka ngathi abantu abasebenzi abayi industry yabo ngeyokuthengisa industry yabo ngeyokutshintsha imali so ngababona belapha kujuta kula mali engenayo kutsho khona ukuthi balapha ngathi bathembeke kwi-Disneyland
okhokhela abatsha ezansi emandebeleni unkosazana Lindiwe Maphosa uthi luyamangalisa usekelo abaluthole kuZulu emandebeleni
esikhathini esedlulileyo besibona amarali anjengayena la esenze emathawuni amakhulu anjengawobulawayo kuthiwa ukuyehla kwakhe engena emaphandleni engena ebantwini sokwenze kwaba lo mehluko omkhulu ukubona ama-numbers la akhona kathesi kungama-youth ama-youth yiwo amaningi abuyayo and sile nkangelo yokuthi ama-youth amaningi azavota lokhu kusenziwa ngokuthi khona ama-youth this time asele hope of a youthful leader ezawuba ngupresident so they think ukuthi ama-problems abawafesayo anjengokuyanga anjengokuswela imisebenzi anjengokuswela khona ukudla sibili okufaka esiswini balethemba lokuthi kuzadlula after election leso kuwine ubaba uNelson Chamisa
uChamisa uThanqoba uzathuthukisa ezomnotho ezempilakahle ezemfundo kanye lemigwaqo ukuze le Zimbabwe lifane lamazwe anjengeSouth Africa ngimele iStudio 7 ngisedulbazini eBaybridge ngingu-Albert Ncube
Umsekeli kamphathi ntambo wezemali umnomzana Terence Mgubhe usexolisile ngokuziphatha kwakhe emphathini. Kodwa ukuxolisa kwakhe akucacanga. Umgubhe usolwe ngabaningi aze athi umongameli Emmerson Mnangagwa enganqotshwa kukhetho kasoze asuke embusweni. Kwathi ngemva kwamalanga amalutshwana walutheza njalo lulenkume aze aphoxe owayengumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti esithi kanathanga yini amaphilisi akhe okwenqabela igcikwane lengculaza lapho esemsakazweni besenza ingxoxompikiswano. Exolisa lamhlanje umgubhe uthe konke lokhu akusilo qiniso. Sixoxele siphathamandla sebandla le-People First, National People First, umnumzana Sengezo Chabangu. Ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okuqala, umama lokuthiwa ngumkhuphe kahloniphi. Kahloniphi ukugula komuntu akulani lokuthi ungubani. Umuntu lo muntu ulelungelo lokufihla izinto kumbe umkhuhlane ongabe uyabe umhlupha kungaba yimalaria kungaba yi-HIV kungaba kuyini awulalungelo elokuhlambaza umuntu ngomkhuhlane wakhe yikungahloniphi yikuphelelwa ngumuntu osephelelwe ongaselambono oseswele ukuthi engenzani abe sesiyahlambaza umuntu ngomkhuhlane nxa selehlulene ngengibono wehlulwe kodwa uvume ukuthi ngihluliwe so lokho thina nje njengami njengesizalwane seZimbabwe njengebandla le-PRC asivumelani lakho sithi lokho akwenzileyo kulihlazo okwesibili okokuthi upresident Mnangagwa ngeke lancanga azadliwe ngeke anika umbukuso kulowo oyabe winile yizo izinto esazikhuluma ngazo even la izolo ukuthi laba bantu bavele kagangile laba bantu sebefuna ukuthi basibuse ngombhobho sebefuna ukuthi basibuse ngedlame sebefuna ukuthi basibuse ngobuqili kodwa okubakhathesi abantu bezimbabwe basoke bavume le langa lingawa phansi lidliwe zinyoni kumbe lidliwe zinkukhu ngani ngoba sizahlangana ngobuningi bethu ngobungithi bethu ngemihlobo yethu ukwenzela ukuthi amasotha atshengise ukuthi lingabe linamasotha lingabe lingeniswe embusweni ngamasotha kodwa-ke kathesi wonke umuntu lelungelo lokuvota wonke umuntu ulelungelo lokubana akhethe umuntu amfunayo kungeke kwenzakala eZimbabwe ngani ngoba le sadala lo mhlaba wonke ukhangele
bakhona abathi umkhuphe kumele axotshwe kuhulumende ngokuziphatha kwakhe wena uthini ngalo
kuvele nxa esekhulume amazwi alobuchapha obundi ayethethisa umuntu ohloniphekayo kakhulu obe nguminister of finance wasebenza kuhle kuhulumende latshintsha ilizwe wathethisa umuntu oyizithi kwezomfutho we-economy. Njalo umuntu okhokhela elinye ibandla leZimbabwe, kulihlazo kakhulu lokho okwenziwe umkhulu.
Alo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphatha amandla sebandla le National People First ubekhuluma le Studio 7 eseMatabeleland North. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaNtungameli Nkomo esiphake uhlelo lwezemaphandleni.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngikombimba ePlumtree njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Mokincube ongowebandla njalo leansa. Siphatha ezombusazwe kanye lezithinta isigaba sakhe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Yeah, I lami ngiyajabula kakhulu ukwamukelwa yini khona ngapho linjani lani khona ngapho eAmerica bakithi.
Hayi siyaphila ngapha, siyibona lina khona ngapho, ihamba njani imkhankaso njengoba sokuyisikhathi sokhetho nje?
Si-answer ikhokhelwa ngumzila ongapha ekulilima West iphosithe, kungcono sigqugquzela abantu ukuthi kumbeni singakwanisa ukufaka ama-councillors ethu ngapha, sibe at least 90% eku-council yethu ePlumtree abazasikhulumela kuma-resources wethu akhona ngapha ekulilima.
Izakhamizi ziyayizwisisa yini injongo yebandla leni?
Ngokuningi abantu bayakudinga, kodwa ke ngenxa yamabandla lakhona abadisturbe ingqondo, abanye phela bakhangwa ikukudla, egcine ekhohlwe ukuthi khona adefende ama-rights akhe esigabeni sakibo ebulilima West ngenxa yokudla. Abaningi bayakuzwisisa but sebangenelwa umuhlwa ni-answer. Iguguzela khona ukuthi sidefende nje ibulilima, maybe ezinye izigaba lazo zeMathebeleland zizabona ukuthi ayi siyazama siyibulilima.
Kodwa lilawo yini amathuba okunqoba njengoba lizancintisana nje lamabandla amakhulu afana le MDC lezano?
Amathuba sibili maningi ngoba athi uyabona Ntungameli kathesi sile mabhongana naleyana, sizoba lebhoda naleyakithi, sile migwaqo yethu yonke kayilunganga. Bayakuzwisisa, baya bekhala sibili abantu, but ma ngibona ngathi singadosa kanye kanye bengakuzwisisa. Siyayiwila sibili ubulilima mina ngilethemba ngenxa ukuthi khona izidingo zethu zonke abantu bakhala ngazo vele.
Singene kudaba lwezakhamizi, sizwa kuthiwa inkomo sezangena zathanyela amabele emasimini, kwahamba njani?
Khona lokho kukhozwa yikho konke khonoko esikhuluma ngakho ngani, ngoba ma singaphathi ubulilima West ngibona ngathi lezi ndula zizaba sezilandela amasiko akudala ngani, ngoba izinduna zethu zakathesi zilandela ipolitiki kakhulu, azisakhangeleli abantu ukuthi bafanele bedle. Kule mumbu lo ofikayo kakhulu especially esigabeni sakithi iwadi 10 manti yakhangelise lapha engikhona, induna yakithi iprovider kakhulu osebhukubayo, yasako osebhukubayo abafune ngiyo abaholayo. So kabasela ndaba labantu kazana lo mthetho inkomo zizenzela santando. Njalo ngabe kuthiwa batyengiswa kustudio 7 balama TV benza shoot inkomo zidla igreen yami engayilima mhlaka 7 February. Umthetho kawuseko Ntungameli.
Baningi yini abalahlekelwa izilimo?
Baningi sibili kakhulu, baningi. Abantu abaningi bayakhala ngoba ubukhokheli bakhona bonke buthule. Yinduna elumbimba ngamasini yakhe osebhukwe kangikhulumi, ngoba yona induna kakhulu isuke ithathe bonke osebhuku kumba angikwazi ukuthi fulani ifake ezikhundleni labantu nje abangalancedo. Awuthi uthi uyakhuluma ukuthi usebhuku kayenzi right, induna ihle kugwebe, hayi into zangikhona vele kazihambi.
Kodwa induna labo sobhuku bangena ngaphi? Kayisini yini njengezakhamizi elekela inkomo zalidlela amabele?
Ye, yithi sivili kodwa yonke into ilomthetho angithi yabona besikhala ngendlovu ntungamili zisidlela kodwa ke sibuye sireporte kubanikazi bazo so kuyafana lezinduna ngani ngoba masizidlisela lamasimu kulomthetho wavela kwamadlambuli but mase siya enduneni kusinia ayi uzazoyithi uzibonele
hayi siyabonga ncube be kukuhle kuba lawe kuhlelo
hayi ngibonge kakhulu ntungamili khona ngapho hayi sibongile kakhulu ukho
lolove kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxale sakhamuzisa kombimba umnumzana Mokincube oyisiphathamandla njalo sebandla le-ansa thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Quiet Ncube isiphathamandla sombukiso wezamabhizimusi wezizalane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweMelika oyeZim Expo. Sixoxa ke ngombukiso oqale izolo edolobheni leBoston. Lombukiso uyaqhubeka njalo lamhlanje uphela kusasa.
Njambama ngesala ke i-beauty contest le yama Zimbabweans kuphela. Kumele ube ngumZimbabwean ukuthi uhlanganyele ku-contest. So lo yabe winile simbiza ngokuthi nguMiss Zim Expo o nguMiss Zim USA. Lo oyabe enqobile uyakwalifya ukuthi aye participate kuMiss Zimbabwe eZimbabwe. Ngoba siyamnika indlela lokumncedisa lowo muntu kumele avule laye indlela angazenza ukuthi ancedise ekhaya njenge-orphanage umbavule whatever akubonayo okungancedisa ukuthuthukisa ilizwe. Enye into esiyenza kakhulu nge-weekend yikuncedisa abantu abafuna ukulungisa ama-passport lama-birth certificate nencwadi nje zonke zokuhamba zokuhlala lapha e-America eziqondene lamaZimbabwe. Konke lokhu ngokumele kwenziwe e-Washington DC. Esikwenza ukuthi kwenziwe ngeZim Expo weekend sibona kunceda kakhulu abantu abafuna ukuya eWashington DC. Kuzamela ehlala ehoteleni, kuzamela kade indege labantwana besiyalungisa incwadi e-embassy yeZimbabwe, kuzabadla imali eningi kakhulu. Ikanti uma sikwenza khonapho eZim Expo weekend siletha i-embassy officials babuye konapho ehoteleni lapho esikhona bazolungisa izincwadi zonke ezifunekayo azabantu bakithi njengama-passport renewal, ama-birth certificate, wonke okuyabe kudingeka. Amabandla, ama-church akhonapho siyakhuluma labo bazama ukuthi babe le nkonzo ehlangeneyo i-interdenominational service.
Imali yokuqoqa umcimbi lo ivela nga?
Abantu bayazibonela sebekwazi ukuthi iZim Expo izabe khona nge-Memorial Weekend. Ivele iba khona nge-Memorial Weekend iminyaka yonke. Okuntshintshayo kuphela ukuthi izabe ngaphi. Siyadinga ihotela, sidinge i-venue lapho sizakwenza khona. Si-negotiate labe-hotela ukuthi basinike ama-discount. Silethe i-business lapha. So silabantu bethu abaningi abazabe behlala ehoteleni yenu, sicela ukuthi lisinike i-discount. So ke ihoteli siza ukuthi for every person obuyileyo siyalinika i-10% or 15% discount, kodwa as long as lizagcwalisa abantu abangaka ehoteleni sizalinika i-discount le. Lingehluleka then sokuzamela sikhulume ngenye indlela. Indleko eziningi ziyazibhadalela ngenxa yokuthi abantu bayeza. Njengoba nje i-beauty contest ukungenwa kayisikho mahala, kuyabhadalwa. ngoba iwolu leyo lapho kuyabe kusenziwa khona i-beauty competition siyabe siyipha iZim Expo iyabe ibhadele. iZim Expo i-organization ele account yayo eyaziwayo evunyelwayo ukuthi ngenze ama-business anjengayo. Abafana abadlala ibhola iningi isikhathi sonke kababhadali, kodwa kuyenzeka ukuthi city team ngayinye ngayinye ikhupha imali engaka ukwenza ukuthi sibhadale ama-referees abakhokheli nasinye. Imali esipha leyo team ewinileyo lemklomelo, inkomitsho and so on, konke lokho zindleko zeZim Expo. Sile sponsorship, siyadinga ama-business labantu abafuna ukuncedisa ngemali ukuthi ama-expenses siwehlise kakhulu.
Ungavalelisa abalaleli?
Ye, balaleli siyabonga kakhulu ukuthi lazi ngeZim Expo lesiyenza iminyaka ngeminyaka ngapha e-America. Ngenye indlela esenza ukuthi sihlale sijabula, sithokoza, sihlanganisa abantu bakithi ngomnyaka ngomnyaka. Kuyathokozisa kakhulu ukuthi sazi ukuthi lani khona ngapha ekhaya. Ngiyakuthakazelela ukuthi lazi ukuthi senzani ezinye izinto esizenzayo ngaphandle kokufunda lokusebenza nje kuphela. Siyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibongile, ube lelanga elihle.
Bye.
Alo ke ngumnumzana Quite Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeZim Expo ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Sakhile Sfelane, umqondisi wenhlanganiso ye Women in Politics Support Unit ephathisa abesifazana abaphatheka kwezombusazwe. Sihlaziya umsebenzi walinhlanganiso lokuthi ingabe siyanceda njani abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo Masfelane.
Ngiyabonga kuni abalaleli. Ama-programs esilawo khathesi ngama-programs azama ukuncedisa obomama abasesikhathini esokungena emkhethweni emaqembu atshiyanatshiyaneyo bezama ukulungisa ama-campaign abo ukuthi batholakale labo bela bekwanisa ukuthi basebenze njengokusebenza abanye bezama ukuthi bangene baphumelele kuhle ngesikhathi semkhethweni. Thina sisebenzela labo abadlula emahofisini ethu besicela besibona ukuthi singasebenza labo njani. I-support yangikhona iyatshiyanatshiyana, enye yi-technical advice, sibonisana nje ukuthi basebenza njani, umsebenzi wabo uyahamba kuhle yini. Omunye sabe sibancedisa le-training lezinye izinto ezinjalo nje. Isisekelo selizwe siyacela ukuthi kumele ukuthi kube labo mama abangenayo ezintweni lezi abafika hafu.
Ngezinye indlela likhulumisana lenkokheli yamabandla ezombusazo njalo balilalela.
Angazi nabe silalela but ukukhuluma siyakhuluma ngoba siyabona nje khathesi ukuthi hayi obomama bakhanya njengani abasezi baphumelele kuhle ngoba singakhangela nje imithetho eyenzekele emaphathini atshiyanetshiyane ngesikhathi sesimbi. Siyabona ukuthi obomama abaphumeleleyo noma abaphumayo nje balutshwana abafiki kuhafu. Kodwa sikhangele futhi sibona ukuthi ama-political party wona lawo yiwo ahamba ekhuluma ukuthi no imithetho yabo ikhangelele ukuthi obomama bamele baphume bengobohafu, kodwa nase beyenza imisebenzi yabo asibaboni befaka isithembiso sabo empilweni zabo.
Kodwa kathesi siyabona ukuthi kungani kulezi hlakalo zodlakela lezi zona liyazingenela yini ukuthi lixwayise amabandla ezombusazwe ukuthi kungabi lokuhlukuluzwa kwabesifazane abazama ukukhankasela izikhundla ezithile kukhetho.
Kakhulu thina kathesi nje sileyinye esiyibonele esithi yona yi-hate speech, ukuthi abantu nabekhuluma bayakhuluma kakhulu bekhuluma izinto ezingakhulumekiyo ngaphambi kobomama eziyenza ukuthi abomama abaningi bahluleke ukuthi labo batholakale bekholisa ukuthi babe ngabantu abadingayo imisebenzi eyepolitiki okufana lokuyenzwa njengobobaba. Sibona futhi ukuthi sesijayele ukuba nepolitiki eZimbabwe ukuthi abantu baye bethethisana and bekhiphe inhlamba kakhulu phezu kwabanye and sesikujayele khonokho sibone ukuthi no ayisiyo ipolitiki esiyifunayo elizweni ayisiyo politiki esiyibonayo iyipolitiki evusa ilizwe
ikakhulu kule sahlakalo esenzakaleyo unkosazana Thokozani Khuphe khona kuyini eselikwenzile ngakho
khona manje angithi siyaxoxa ukuthi izinto lezi zimbi into eqakathekileyo ngeyokuthi ibe ngabantu ababonayo ukuthi kunokunye esingathi ngesikhiwa it's not acceptable asikuvumi ukuthi kube kanjalo siyabe sivusa lathi amazwi ethu sikukhuluma kanjalo kodwa thina into esiyibonayo eqakathekileyo edlula ukuthinga kwethu ngokuthi umthetho welizwe singakhangeli nje indaba kamba Mthokozani ye esiyayibona and siyayizwisisa but singakhangela isikhathi sonke leso sika-2018 sisukisela vele siphuma kwi-election edlulileyo ka-2013 ukukhuluma okubi nezenzo ezimbi ema-political parties sokukuningi kakhulu inkosiyabe sikhuluma ukuthi imithetho leyi abantu abakuma-political parties must be held accountable for izinto abaziyenzayo and siyabona ukuthi umthetho we-ZAC nguwo umthetho omele ukuthi kube nguwo oqinisileyo ezintweni lezi bebopha abantu na abantu bekhulume izinto esizibona ukuthi hhayi lokhu asokukhulume esikufunayo
inhlanganiso yakho ungathi kungaphi lapho ebona ingane yaphumelela khona
singakhangela nje khathesi ukuthi sibone ukuthi obomama ukuthi labo banesifiso isifiso abakwanisa ukuthi basisebenzele ukuthi bangene izinto zepolitiki sikhona sibili and obomama sebebaningi abanesifiso abangenayo ezikhathini zemithetho for example ama-elections ayakudala obomama babengena isikhathini semithetho babengafiki even 300 but khathesi amanamba abo ayadlula sibili ayafika over ama-1000 which means ukuthi kunokukhona okuyenzakalayo
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Sakhile Sfelane umqondisi wenhlanganiso ye-Women in Politics Support Unit ephathisa abesifazana abaphatheka kwezombusazwe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC
ake sithatheke ikhefu elincane sisizwa ingoma yentombazana ecula iseSouth Africa yona idabuka eZimbabwe uLadi Toma mgobhozi bayakhuluma kodwa mina ngiyazifela ngawe ingoma kaLadi isigqibela uhlelo lotwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo umkhokheli wecele le MTC team nomzana Nelson Chamisa utshela umhlangano weBaitbridge ukuthi abathi ozanqoba uzalelwa ukuphiwa umbuso bayazikhohlwisa. Siludgiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande, yasidibaneni njalo kusasa lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.